Exoxa lamalunga ebandla lakhe alihlekana awe-Provincial Assembly ngomgqibelo ehoteleni eGwanda. UMaro uthe uZulu kumele avule amehlo abone ukuthi ibandla le-ZANU-PF ngeke lafa laguqula izenzo zalo. UMaro uthe kungakhathalekile ukuthi umongameli walo ngubani, ibandla le-ZANU-PF lizahlala lisenza imikhuba elizenziwa wayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe. UMaro uthi okudingakalayo ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi kukhethwe ibandla le-ZANU-PF embusweni ukuze kube lentuthuko elizweni.
Abantu into abamele bayinanzelele ukuthi uMnangagwa iphathi yakhe iZANU, manje iphathi lokhu yiyo yona le iZANU, kwizenzo zayo njengephathi akulanto etshintshileyo. Yikho abantu abafanele bakunanzelele.
UMoyo uphinde wathi udaba lombhuqazo wegugrawundi kuzamele lukhulunywe bhadla, futhi labo abalahlekelwa izihlobo ngaleso sikhathi kube yibo abathoyo ukuthi bafuna lolu daba luphathwe njani.
Into yegugrawundi ayisiyo into yokuthi noma ungupresident welizwe ungathi wena kumele kuhambe ngale ndlela. Abantu abayibo esibathi ngama-victims esenzo leso yibo abamele bahlale phansi banikwe ithuba lokuthi bakhulume into abacabangayo ukuthi into lingahamba njani.
UNkosazana Sikhanyezile Ndlovu ohlale eDewe enatisa obesemhlanganweni lo uthe uthuthisekile ngamazwi kamoyo, kodwa uthe ufuna inhlupho ezibhekane labomama zikhangelisiswe kabanzi.
Sicela ukuthi akhangele lathi ukuthi njengabomama vele sikulendingi kwezimele kakhulu.
Unobhala jikelele webandla le-APA kulesi sabelo uMnumzana Gugula kwakhe Zulu uthe ziningi induba ezibhekane labahlali bezansi emaNdebeleni njalo bazazilungisisa bangena embusweni.
Okokuqala ngikhangelele indawo yesikolo, esibili indaba yamakliniki, okwesithathu sikhangelele imigwaqo yethu, okwesine lokhu kumele kube yi-network esimele siyilungisise, okwesi-5 inhlalakahle, 6 we need clean source of water.
Abasakhulayo abakade bekulo mhlangano bakhale ngokuswelakala kwemisebenzi. UNkosazana Nomzamo Moyo uthi loba nje seqede izifundo zekolleji le-university imisebenzi ayibonakali, njalo kuyadingeka ukuthi izansi emaNdebeleni ithuthukiswe ukuze kuvuleke amathuba omsebenzi.
Mina kahle kahle into esikhala ngayo umsebenzi ukunxa sikhangela most of population yabantu abatsha akunanto abayenzayo ngempilo zabo, nje hlala ezindlini zabazali we-sodipendi bona abazali whereas it should be the other way around.
UDr Moyo uthi ibandla lakhe lizalisana lokungathembakali kwezisebenzi zikahulumende esithi kuyamangalisa ukuthi abantu abafana lo-Obed Mpofu bakudalele ikhabhinethi kungenani lokuthi banakanelwa ukuthi bakokoluze idayimani emgodini ethiyazwa. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 eMajawundeni, eGwanda.